okwenzwe ngumongameli ubaba uMnangagwa ngibona ngathi kube liphutha elikhulu kakhulu ngoba i-judicial system akufanelanga ukuthi kube indawo lapho ukuthi iba leqembu thize lapho eqamelana lalo khona. I-judicial system yindawo ofanele ukuthi umuntu nxa elecala kube kokuthi ujaji nguye ohamba esiyakhipha isinqumo, kodwa isinqumo sakhe asingabi ukuthi isinqumo sakhe esiphushwa ngokuthi abezopolitiki bathini. Ujaji ufanele ukuthi adecide icala ekhangele ukuthi into ayikhangele leyo phambi kwamehlo wakhe icala likhona yini noma icala likho, akhangele njalo lokuthi umuntu nxa lihoqisa icala ukuthi lizabe yalingele kwelinye ilanga ulidlulisela phambili ekhangele ukuthi umuntu lo engabaleka noma asuze baleke. Izinto ujaji ahambele esikolo waqeqesheka kulezo zinto azazi mhlophe ukuthi zisebenza njani. So nxa sesibona abezopolitiki sebengenelela ukuthi ujaji athathe idecision, ngibone ngathi lokuyala kuchiya abantu beZimbabwe betangalele kakhulu ngoba sekuchiya uZulu engasaphephanga. Kanti uZulu ufanele ukuthi aphephe abekwazi ukuthi nxa udale icala uyahlangana lo judge, but hatsho ukuthi uyehlangana noma lipolisa likugwebe noma uyehlangana lisosha likugwebe noma uyehlangana labantu bezopolitiki bekugwebe. Kufanele ukuthi kuyehlangana lo judge onguye umuntu owaziyo umsebenzi wakhe oyikho akuqhatshelwayo ukuthi abekwazi ukuhlukanisa umuntu olecala longelacala.
Amazwi kaMnangagwa ungathi alakho ukubangela yini ukuthi uZulu weZimbabwe engabi lethemba kumithethwandaba yelizwe njengoba sokuzikhanyela ukuthi kayisebenzi izimele.
Amazwi akhulunywe ngumongameli babuNkomo ngibona ngathi achiye abantu beZimbabwe bengaselalo ithemba kuhle kwezomthetho ndaba, ngoba nxa sithi siyakhangela i-judicial system abantu beZimbabwe bakhangelele ukuthi ngabantu abafanele ukuthi bazisebenzele besebenzisa indlela abakhethwa ngayo noma ngithi indlela i-professionalism yabo. Kodwa ke nxa sesikubona sekufanele ukuthi umongameli angenelele uku-influence ama-decisions, sibona ngathi ilizwe leZimbabwe lizabe sengozini. Njalo singakho kusho babuNkomo ukuthi yonke into eyenzakalayo kathesi eZimbabwe amehlo wonke athe nhlo elizweni laseZimbabwe. Kuqakathekile kakhulu ukuthi izinto nxa zisenzakala noma icala nxa liyadaleka abakuthiye kwezomthethwandaba bathiyele amajaji ukuthi akube yibo abathola lowo mlandu, abaqopha lowo mlandu ukuthi umuntu bayamfaka icala noma bayamhlehlisela icala besaphenya kumbe bayalikhafula icala. Kodwa akungabi ukuthi mhlawumbe siyagcina sifika isikhathi sokuthi nxa ojaji bekhafula icala kube ukuthi umongameli uyalibuyisela icala athi icala alibuyele umuntu akaboshwe kuphela noma kukuthi engelacala. I-judicial system futhi isebenze yodwa, lokhu ngesikhiwe sikubizwa ngokuthi it should be independent. So nxa kungasekho ngaleyo ndlela kufaka abantu beZimbabwe engozini kakhulu.
Abanye bathi njengoba uMnangagwa esithi ungenele kudaba lukaBiti ulakho njalo ukungenela kudaba lweMDC Alliance olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Ubona umthethwandaba uthatha isinqumo kulolu daba uzimele na?
Ukungenela kukamongameli babuNkomo kuma-decisions making abojaji ngibona ngathi kuyinto echiya uZulu weZimbabwe engasazi ukuthi iqinise ukuthi bayaphambili noma bayemuva, ngoba njengoba ngisakhuluma kanje abanye abantu basakhangelele ukuthi kusasela ama-decisions ojaji, ama-decisions amakhulu ajaji abafana ukuthi bakhangelele lawo afana lokuthi njengoba i-MDC isithathe udaba yaluphanyeke emthethwandaba ukuthi basola indlela izeki iyaphatha ngakhona ama elections. So kutshengisela sobalo ukuthi kufana nje lokuthi ngumdlalo, ayikho into eyenziwayo ngoba ayikho i-decision abangayithatha eyabe ingahambelani noma engathandwa ngumongameli. So into leyi eyenzakeleyo babuNkomo ithiye umkhandlo omkhulu kakhulu njalo uthiye uZulu weZimbabwe udidekile kakhulu ukuthi kahle kahle kwenzakalani ku-judicial system, ngoba i-judicial system yilapho okulethemba labantwana beZimbabwe bonke ukuthi nxa kukuthi kuthiwa kuyiwe umthethwandaba bayazi ukuthi kusebenza umthetho obhaliweyo, but hatshi umthetho oyokuthi usuthisa bani noma uzwisa ubuhlungu bani.